kulaleli kokelwa ngumahluleli uTitshe Medlamini owakweleSwaziland ekhuluma lentatheli izindaba eHarare. UDlamini okhokhela iqula leSADC Advisory Council uthi bazaxophisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezishiyeneyo ngezokhetho.
Kulokuthi thini sinemalunga libandla lelikaSADC, kulamabandla abandla lamaningana kaSADC, libitelane libandla kuthiwa yi-SADC Electoral Advisory Council. Lelibandla leli likaSADC ngilo lelelulekaSADC ukuthi ngisabeni tonke esiphathene nelukhetho kulama members days. Lebe sikuteleke lapha kubitwa ngesilumbi ukuthi i-pre-election assessment mission, okusho ukuthi kutohlolwa ukuthi kulolu khetho lwesiyakilo ingabe lelive lilungele ukuthi luqhubeke libambe lolu khetho.
Ugcizelele sithi ukuza kwabo kuleli kuzancedisa ukuba veze ukuba imithetho eselizweni iyahambelana na le mithetho esetshenziswa ngabeSADC.
Selilungele lilungele kangakanani ukuthi litobamba lolu khetho lwesiyakilo? Inhloso yalokhu nje kwasho ukuthi awu, esi-SADC singumndeni, sisuke sentela kuthola ukuthi likhona intinzawo lapho lalelive litazwa ngasi libanjiswe khona ukuze litokhona ukuthi liqhubeke, so that ekugcineni kwakhona sitoba ne-region libona ukuthi awu, ukubusika kwayo kude kunesizwe leminingana kuyafunyeka lawo.
Emhlanganweni ababelawo namuhla lintatheli izindaba abeSADC laba babuzisise ngokukhangelelwe ngabaphathi bezindaba. Enye intatheli izindaba esebenza izimele uGracious Sibanda utshelele umhlangano ukuba intatheli izindaba eZimbabwe kazikhululekanga ngesikhathi sokhetho.
Isefithi yethu okwamanje njengentatheli izindaba ayimanga kahle, ngoba njengoba libonile laphana emhlanganweni ukuthi intatheli eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba ukulanda imihlangano yepolitiki, ngoba kusuka kube nzima ukuthi ma uyintatheli uziveze.
Lokho kugcizelelwe zintatheli izindaba eziningi ezingene umhlangano lo. Umnumzana Mabutho Moyo okubandla leZANU-PF uthi
abantu beZimbabwe bayabona ukuthi uhulumende weZANU-PF nguhulumende ofisa ukuthi bethuthuke emhlabathini lowo abawulwela kanzima asebe ubambe ngezabo izandla. So hayi, asethuki.
Okubandla eliphikisayo umnumzana Felix Mafalaye uthi
sibona amanye ama-journalist e-ZBC le-State Media sebe sima kuma-primaries eZANU-PF. Lokho kutshengisa ukuthi they are unprofessional, abame lokho kwenza ukuthi abantu babahloniphe.
Umnumzana Desire Chuma, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi kulutshwane ukungenziwa inhlanganiso ye-SADC ukuguqula indlela ukhetho olwenziwa ngayo kwele Zimbabwe.
I-SADC kade yayenza ama-elections lawa, ibuyizwa monitor ama-elections lapha eZimbabwe, but akula inguquko eyayikuyenzakala. Of course they have engaged the media and they are going to engage other stakeholders, but they have been doing that for quite a long time.
Iqula leli elikhokhelwa nguDlamini lamalunga agoqela unkosikazi noThemba Chubuyeja, umnumzana Makabole Mafiri osebenzela iSADC, lo mnumzana Elijah Munyuki. Ukusasa lizahlangana lebandla leZANU-PF lamabandla aphikisayo ukuthi lingaceda ukuzwa imibono yabantu libe selisipha iqula leSADC Organ on Defence and Politics. Yona eza kutsho ukuba bazaye bekhona kuqhutshwa ukhetho olukhulu lonyaka eZimbabwe. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.